Umabika amabili adlulileyo izakhamizi ezintshela ngemba lamapholisa amabili ziphume ijumo zisiyadinga iinkomo zawo zeshanawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamaselenkomo ngemva kokuba sezithole ezinye iinkomo zazo. Izakhamizi ezixoxelazo zithi udubo lokutshontshwa kwenkomo lule minyaka loqala kodwa lumi lanqala amasele esazakala. Amasela la kubikwa ehlala eshanawugwe lase-John Deep eGwanda South. Izakhamizi ezintshela ngemba zaqoqana zalubhekisa emakhado laseshanawugwe ukuyadinga iinkomo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Tshabalala oyisakhamuzi sentshela ngemba ulandisa ngohambo lwabo eshanawugwe.
So sisahamba singakayifika emzini wakhe nje kunesikotsho omunye umfowethu wasebona iinkomo zakhe khona lapho. Wasewathi hayi mana mani nosela inkomo yami, nosela inkomo yami mama. Uthenile-ke hayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khonapha bhanti sezikhanyisiwe umthiso yethu. But inkomo yakho uma uvele uyazi uyabuyazi sezicayiniwe umthiso oyifakileyo lapho sasinutsha sokuayiniwe imthiso yethu waraja inkomo sezitelela lamanxeba kuphela lapha de kulo mthiso yethu sokusela amanxeba kuphela.
Uphinde wathi ngemva kokuthola ezinye iinkomo zabo eshanawugwe bahlaselwa ngamasela.
Asisiyafika lapha de bekhona sase sabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu babe over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto ezinduku izingqamu. Sase sabona ukuthi lapha sokuzima sokukuba hayi khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana base baqala nje ukusijika ngamathe besijika ngamathe sathi hayi thina silwi lani bafowethu vele thina kasili. Hayi basibuza imibuzo emzima ukuthi vele sifunane endaweni yabo sidingana. Hayi basichaya sabona futhi ukuthi ukubaleka vele ngeke kusincedisele ukuthi ukubaleka ubalekele abantu abaningi angakanani abantu bangakubulala. Hayi
umnumzana Love Mancube esinye isakhamuzi samatobo uthi kuyadanisa okwenzakalayo.
Abantu badatshelwa izifuyo besuke lapho beyedinga izifuyo zabo befike ukuthiwa baya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi iinkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenale into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazela iinkomo zakhe. Hhayi madoda asisukumeni sonkeni asisukumeni izigaba zonke sambeni siyencedisa ngoba kusase kuyaye kukuwe siye laphana siyenceda izakhamuzi zakithi ebunzimeni lobu bamasela lo.
Umnumzana Mandulo Khumalo oyaqhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanyamalala.
Mina ngilahlekelwe zinkomo ngo-October last year amathokazi amabili lamajongo samabili. So yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshilwa kanje kungelanto eyenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lutho.
Izakhamizi zithi zicabangela ukuthi lawo masele enkomo engabe lobudlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa. Kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo. Umnumzana Mandlenkosi Moyo omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda ubizele abalingi ngolwesibili kule viki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo.
Amapholisa amaningi kakhulu leya Black Boot nos-opportunities khona ngale sibaningi kakhulu siyadlula le 100 ngaleso sizathu amasela sizawadinga phansi phezulu ezinkomo kahle sizivuthe sazivutha siziqhuba ngamabhiza sazivuthelela ebhizinisi senta eshanyawugwe lapha. Kanti siceda lapho sibe sesikhangela kula bantu ababotshiweyo abachaya abantu ababezodinga izinkomo labo labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yiwo yini besikotwa ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlangani lalokhu esahlangana lakho. Ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abe khona ngokunanzelela ukuthi abone ukuthi ancedise lapho ukuthi izikliwi lezi zibonakale ukuthi yizo sibili.
Kodwa abafuyi benkomo abahambe eshanawugwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa.
Sesibuya khona laba bantu abasizileyo basizela inkomo ezingu-2 esizithole eshanyawugwe phezu komphakathi ongaka. Abanye bedrayiva all from Dubeka, abanye bedrayiva endaweni ezithiyetshiyeneyo kodwa besizele into nje engakhanyiyo okungelanto efana naleyo ade beyikhuluma lapha egrubhini. Ayihlome madoda, izinto zethu zikhona ngale.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi awuphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamajela abotshweyo lapho sixhumana lomkhulu wakhe uMnumzana Moyo. Uthe yena kakhulumi labonozindaba inkomo ezontshwayo kubikwa zithengiselwe emabhutha emadolobheni abalisa iBed Bridge igwanda lakobulawayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Adot Ncube.